Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni westudio 7 olwesibili mhlazi ku 26 mfufu 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi kwethu lo, ubona kwethu lo, kusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lomsekeli wakhe abantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga akunywe iheraut nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo.
Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Batsho ama-sanctions aphinjwe ngoba iZimbabwe ayilama-sanctions, yafakelwa ama-sanctions akhetha izikiwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezano PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazwe zithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Elova enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho ohamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezi ngcwethi. Umhlangano wezano PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu kuphela kunyaka aseqhubeke kakuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga akhona ukubana afike kuqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo ubana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kumain venue yethu la kusokume kanjalo. Phela thina silibandla elizilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla eliwaziwe ukuthi lenzani. Ngakho ke vele akula nto engasivimbela ukubana sitshe kuhle kusetshenzwa kuhle. Sivele sirongekile team, so konke sokuyi-all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudonselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngalokhu abakuthi i-factionalism ngesilungu. Kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonkeza sokuthiwa umongameli wethu lomsekeli wakhe abazwanani, uzotona sebe lamaqembu atshiyetshiyeneyo. kahle ngikutshele ke mina bana ngokwazi wethu lo ubona wethu lo kusebenza ndawonye wethu umongameli wethu lo msekelo wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlangano zethu yezanupif ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakade sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanupif obekhuluma ecingweni lestudio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasiteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba le-Herald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olwe-forensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland le maswingo kufikile ebuya zabona ukungene also kweinye iprovince elungiselele sasimelele ukuthi organize department ethungamelwa nguHonorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esihamba ngayo yip kodwa ke engingakutsho ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kubo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani kuhamba njani okwakathesi?
La okungamanga akunywe iRoute nxa yokuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota ime njani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu eZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa nge-SADC leyo namhle khankasa isi thi ama-sanctions kaphume. Batsho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi i-constitution, abangalondolozi amalungelo ayinqaba, abangalondolozi i-constitutionalism. Sithanda ukuthi ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanction la awafakanga yi United Nations. Ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange basake khona umsebenzi noma ukubopha izimbabo. Abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanctions ahlukuluza abantu yilabo abafakayo United States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo vela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa ikho ke sifona ngani ikudlala ngesikhathi. Kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupha i top hierarchy yezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiye ezibhedlela bechiya lapha i sanction yeZimbabwe ithelwele izanu ngoba yibo aba bigiza amalungelo abantu. Khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi constitution ayiguqulwe ubaba uMnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni. Yikho ke sithi thina ungabone ama political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi thina be-MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini? Alethwa yikubulala abantu ngo-2000. Alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands. Alethwa intando kayiphikiswa eka baba uMuyi uMgabe lapha esenza uMathanda betyontsha ama election. Yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babone ukuthi umhlahlani ndlela ongenza kube lobubelo yiwuphi. Hathi ukuhlabela namhlanje sibonisa ukuthi iSadaki ihlabela iSadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka iSadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawu they were free and fair kodwa kwa High Court yafika e High Court yathi hayi awaphindwe ikhese phindwe opposition yawina iSadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengali khangelani kade iSadaki yehluleke ukulungisa eSwazini eMswatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe Zulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue idialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo sihlenze idialogue sifuna ukuthi sizethu sizilungisele uma idialogue iqinile ingxoxo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama trade into eziningi ezingala amathenda yikho ke simahlabezi kaphela nini ukuthi iSadaki ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident beSadaki regions yikho ke siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance.
Yep. Yebo, mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota bukhetho luka-2023. Silukandaba lingaphuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela usedingwa ngabancindizela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elitshumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa Endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Ucele umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lekulenjini oFacebook ngidinga uAndrea Sibanda. Abantu abambona ehlabela emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiwa labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abachiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela bathi akusisize. Ngifana lokusitshaye ngaphakathi ntile uAndrea. Ngase ngimthola ke abantu bangisiza baninika ukuhlala ngaphansi yamdobho okwana ohlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe Mr. and Miss Banda ina uAndrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangivonileyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bade bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi nxa kusenza ngebilayo kule South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi laye uyabhala leyo umntana esikolo njalo sesiya ke eLand Cape lekhisimuzi kuneziphithiphithi ezindenge. Ungahamba kuhle ke kodwa phana ukuqalela komnyaka kuyamele ahambeke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwe-South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Ngakho-ke uthe uyacula-ke esontweni akhe ayingenayo njalo-ke church ngiyokhokhela izimcula. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbebeselwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo abantu kuyabaduduza njalo sizokenxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula naye. Ngakho ke nguye ocelwa yonke indawo nje ukuthi hayi yena uyahamba loba ngapi siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Njalo zempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba oluthi umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele-Anti-Sanctions Day, kubika iHerald. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuzwe lapha basakazi labalaleli leZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawovethi abalwayo, uthembisa ukuthi uzagebha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine kwani lizwelonke. Yonke le uzayithatha ngaphi imali? Kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzoba ngama-election izithembiso zabo kaziphele. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehluleka ukuncedisa nje abantwana besikolo abe-primary ngamaphuka. Akulanto even one isithembiso sesikwanisile. Izithembiso zabo ziningi kakhulu. Banomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani, uhulumende wezani. Akulanto even A1 abayifezayo. And siyabezwa lapha abakhuluma emaradiyweni bethi kulungela uZuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besihloneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe. Bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwenga kababotshwe, kodwa bakhulumela ukuthi uZuma kabotshwe. UZuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabweans akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awu salubonani, salubonani kwindawo zonke. Kena ku Studio 7 abalaleli baka Studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yaseKhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele, ngihambe eBinga ngiyabulisa usiswami Nadumo, ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yaseMchabezi, linjani lonke linjani lonke ngapho. Siyasibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe, sibhekile kudala sasazi ukuthi uma ufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uze kunuka kamnandi. Okwamanje ma ungena uvele ubone ukuthi lapha kuzima, sokunuka amasireji kuzima, ivine kuthiwa sathola uzibuse esibhatha kukacaci. Size sifise ma kungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangele. Libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7, okusokusala yikuthi sibambaneni sonke sincedisaneni. Omunye mayele mpupho, omunye lesithebo, wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani, ngoba kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka, badlele ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali le ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa izihlobo zakithi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe-Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo elimphathayo uhlelo oluhle olokwazisa abantu nesimo somhlaba wonke jikelele ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu ngibingelela nobaba bathu Ezra Chisa ekangcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo ungakabi semancweni ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaselupane endimimbili kuwadi kuvillage imyathi ngibingelela nje kinonke bantu bakithi ngibonga nje uhlelo lwenu
nawo bekungamazi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona nesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook owethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. Unkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook yaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho okwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa human trafficking. Kodwa umqondisi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe yeFacebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso omtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande ungahamba uyethola amanzi amponjwana ubuziqeda laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto, ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. IFacebook ayilamlando, ayilacala babukandi, ayilahlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayibo abasebesithi asebeyidikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi. Eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engazuze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba nomthelelo omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhlaka 6 kuzibandlela laphana. Yaba nomthelelo omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine benibhala ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifake iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi balandele izimemezelo zakhe leziyana bayenelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho ubona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethula ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba nemibuzo eminingi imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa waJabi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.